ungakhangela wonke abadlali bethu esibuye labo laba. Bonke sebesethe ama personal best records. Singabe singatholanga isinqongo se gold, silver and bronze. Kodwa into esobala ukuthi abadlali bethu bonke laba ikusasa yabo inhle. Ngoba bonke sebebhite ama records ababevele bewaholda bebuya lapha. Ama records ababuye abeze ba qualify ukubuya lapha sebewedlule. Okutshengisela ukuthi come France 2024. Paris 2024, hayi, ungani kusasa yethu njengelizwe leZimbabwe ikahle. Talenta lizwe likhona. I think okuqakathekileyo ukuthi thina lathi sikuqakathekise umdlalo lo because charity begins at home. Kumele thina ngokwethu sibe laso isifiso esokubuya kuma-Olympics. Sifake amandla emdlalweni le esithi yi-sport. Then ngibona ngani singakwenza khonoko hayi ilizwe liyakhuphuka sendle italenta igcwele eZimbabwe.
Asithi kuhambana ke-Elupane komakhovula phezulu khona ngale zikolo bakhona yini abantu elithini ngabakhangela lithi kodwa lowo kungani engagijima. Siyakhumbula kokulo samukeliso omoyo wayevele Ntepe, siyakhumbula baningi kakhulu abayevele emakhaya. Liyangenangena yini ukuthi libazame ukubakhipha emakhaya liwafake kunapho kuzingephezulu?
Ngumbuzo omuhle kakhulu lowo. Yinto nje ekadingi zidla ingqondo ngayo isikhathi sonke lesi. I think kuqakathekile, ngibona ngani kuqakathekile ukuthi ama-national federations ethu sike sihlale phansi sizihlolisise. Singama-national federations atshiyeno, zi-54 national federations elizweni. Sikhangelisise ukuthi kambe shuwa singaswela international federation umntwana oyedwa, unkazana oyedwa, ubhuti oyedwa ongenelisa ukungena kuma-records la ukuthi bengena kuma-Olympics. Bona ngizani singafaki ingqondo zethu ndawonye, hhayi ichumi amathumi amabili ama-athletes ayabuya kuma-Olympics singabonsiyato.
So niyabona sibili kulama-athletes amakhulu kakhulu abanjengo Elijah Gakalaka tesongukansela emawabeni, kuzobuya uWynnet Dube useCape Town, kuzobuya labanye abasendaweni eseBrithani langaphi ngaphi. Lake likhulume labo ukuthi lizame ukuthi libancedise kumbe ngamaclub abo into enzalo. Bengikhuluma-ke besikhuluma lo Elijah Gakala sithi uyafisa ukuthi ancediswe avule iclub yakhe ibe nkulu khona ngale emawabeni, kodwa ungani kuyasilela lapha nalapha. So-ke umbuzo wami ukuthi lake lidlelane labo kuhle yini kwenza ukuthi kuthuthuke phela i-athletic?
Kuya ngokuthi like ngikhulumile ngemuva silama-national federations angamashumi amahlanu lane. So kusiya ngokuthi yena eyakhe i-national federation yiphi. Njengoba kumele behlale phansi bekhangelisise ukuthi nxa eli-club afuna ukuyivula umthetho o-particular to that national federation nakuyikuthi ngokugijima i-athletics kumbe nge-volleyball kumbe ngebhora lezandla kumbe ibhora lenyawo kamele behlale phansi behluze. Ngibona ngani wona lana ama-academy angaba yikho lapho singabona khona amathalente wona lana acashileyo.